zvichoreka nzima rendaa yamanzedete dzikodzi izino kukanya imishini yavo epombera manzedete kukanya kaenzi kake kunjalo amaresidenti amanenge kaala manze apfuma ezikombini zavo bcause avantu vezino vavavharira imanzi amanzi vekuti vane zvikwereti.
Sokune sikhathi esinganani bevhalelwe amanzi la?
Sokune sikhathi esikhulu from ama-8 months kusiya ku-1 year. Avavharirwe amanzi nenxa yokuti vavabhadalanga sithi kuyazwakala but kuna manye amahausezo okuti kavana sikwereti they don't owe zino a cent but sii kuya kungela manzi aphumayo. So umuvuzo wami ondikukurudza ngowokuti fair enough umuntu nxa engabhadalanga vona vaya mabhokojana okuti vayahamba vevhala so izindlini lezo okuti avantu havana sikwereti but vona vakwanisa kusapulaya manzi tiendei navo. So ikwesheni leyo yazi kuti umuvuzo naloo uyihlala undikukuruza njengesikhokeli esecommunity yedeni.
Manje njengoba sebelesikhathi eside singaka basebenzisani abantu ikakhulu nxa sikhangele ukusebenzisa izambuzi?
Khathesi akula omunye umzamo abawuyenzayo ngaphandle kokuthi zona izakhamuzi ziyahamba kumasafari abanjengomiyombo eduzane la mafektara anjengobo-DR yikho lapha abancedakala khona. Yona izinwa ngokwayo ayilancedo ngisho even kancane kabancedi lalutho. Into abayenzayo is just to talk basebabakho Bulawayo khona ngale but khonapha ku-ground abantu bayayiloko besava. So siseunzimeni sasekholera tona retu ungakhangela ukuthi abantu abaningi njani edete and amakhombi aphuma amanzi malutshwane njani khonokho at the end time ungazwa ukuthi engxenye yedede like ikhona ikholera because ikholera iyahamba within hours abantu bayahamba phela eHarare esenzike ntambama edede. So kusebunzimeni thini
manje awukunathi abantu bathola ngapha manzi?
Abantu ngesinye isikhathi bayadrayiva izimota becontribute izimali zokuhamba kuyothatha ezibhorani zitheni zeva but ngikhuluma iqiniso elipheleleyo izinwa not doing us any good ways to the community. And ama-services are very promised that sokuthengisa izibhorani ezingakwanisa ukuthi zincedise ezintsha but asikaziboni zenza njani zifika esigabeni ukuthi sithi singathi kuthi siyathembisa ukuthi singavuka kulezibhorani eziningi because lezi sezizindala zitshona zisile. Ngikhuluma kanje namhlanje gezanga esikeni bangifonele mina njengekansela ukuthi amanzi kaphumi because kulokunye kade kudubukile so hhayi bathole nzimama abantu bedede lendawo yamanzi.